Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 Mabasa 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abakhambileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khona phana basebenza ebangayi. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incumeka imizamo kahulumende yokulwisana le COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane, iphe esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kadlulanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezimpost ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Phunye utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So la in this crisis esiyifesayo, I think it's very important ukuthi abantu labo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi esintwini bathi yeke uthathe idonsi lihambise emfuleni ukuthi kuyenathe amanzi. Liyafika linganathi, nxa lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezizalwane lezeZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchasisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abakhambileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khona phana basebenza ebangayi. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even making it easy and simple in many language. Mele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye, zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health besebenzisa i-Twitter page yabo kanye kumaphephandaba kahulumende besebenzisa njalo imisakazo etshiyeneyo kahulumende nsuku zonke bekhipha imibiko etshiyeneyo besebenzisa indima etshiyeneyo bechasisela uzulu okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. kuyinokunye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleli gciwane kanye ngamajekiseni akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleli gciwane.
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga iphele ku-social media, awumelanga iphelele ku-Twitter, ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda idatha lokuthenga elokuthi bengene ku-Twitter lakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga idatha na. So ngithi mina i-government laba authority kumele lithathe that initiative because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe njengalapha nxa becampaigner, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand ukuthi siyangaphi, kuyangaphi. Njalo mele publish i-plan, a clear plan yokuthi bazadistribute njani. I-plan elesikhathi, i-plan ama-budget akhona ukuze kube transparent. Ngoba siyakwazi ukuthi kunendaba eziningi around corruption and, you know, ama-funds elahleka.
Mnumzana Ashley Phunye, lilonga lenhlanganiso ye Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,686 babo bengabagule basila kulomkhuhlane osubulele abedlula inkulungwane lengxenye 1523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi wekhansili eye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane lendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi kabavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura iyo.
Asizange sizwanane lohulumende, sizazwanana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Gurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo 25 kubva muzana.
Uqhubeke sithi bona vafuna ukuhuliswa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhu.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana ukuthi thina njengesebenzi savapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Ana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemunhu.
Omele nhlanganiso yevabalisi A Progressive Teachers Union, umnumzana Takawafira Joe uthi bona njengababalisi bebengamelwanga kulo mhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho esifuna ukukutsho yikuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnye umbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphe esitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singaka bhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo. Ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudaba, silazicathula, silazigqoko.
Uhulumende ukuthi izisebenzi zakhe zikhangelwe ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungena le nhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi kazibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo kunhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center, ERC, bathi bayalemukela ngenjabulo lelinyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweruma, Shingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso kabathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kokhetho lwama-by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. AbeZEC babike nyakenye kubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane owe-COVID-19. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Na Courtney Ross intombi kamoyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa nyakenye eMinneapolis. Namhla utshele umthetho ndaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kwelemelika ngokuthi ngama-opioids. Uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphosa kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoliswa kwecala elethiswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala ethiso owayengumongameli wawele Ivory Coast umnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela umnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalicatsha la asizama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni atshiyeneyo.
Ngesikhathi ikomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota, amabandla aphikisayo athi abhekane le ngxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane le ngxaki efanayo, amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlaziya lolu daba uSthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli se-MGC Alliance kobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga leZANU-PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana ba-register, ngoba sikhathesi sikhuluma kunje sisengozini yokubana ama-constituencies ethu nalabavele emalutshwane laba kobulawayo ezitholofu angagcina ehlile inombolo yangkhona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcine ku-10 kube-9 ama-constituencies. Okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edalele ephalamende. So kuqakathekile ukubana despite ukubana ZANU-PF kumbe i-MDC kumbe i-RP kumbe yiphi nje iparty zapha iqoqele kwaphana, sonke siphume phandle siyonangabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota, kwenzela ukubana ose kulokuthi siqinele ama-constituency kodwa ecine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhandile ukubana ama-voters maningi. Kuyafana indaba yase-country park ngale mina ma ngikhangele iyodwa isikwanisa ubana ivimele iyi-constituency iyodwa ikhishwe luveze igcwala the constituency ikhandi bak izimele yodwa silivele layo izimele yodwa. So singenza njalo sabe sesigene one more constituency sesine-13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala bengaphuma beyovota nxa bengasukubangaba bayovota
Lokho. Sesibuya kuwe Mnumzana Chirowodza, alila ngxaki yini? Sike sakhuluma lo Mnumzana Mafesithi amalunga MDC yabotsha nxa izama ukuqoqa umhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Siqabisile udaba lolu ngokuthi i-team kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo-register nala ambalo kesabalo kwethuselwa amapholisa indaba nanjekuthi ihlale yethu yonke emalomishi besibona abantu bevakashelwa amapholisa bona lababethise ibatshele ukuthi hhayi alimelangi hlale. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukukhankasa kuza phanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu bathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi kulesikhathi laba ongokusebengavunyelwa ukwenza imihlangano kugoqela lathi sizesinto kuzamukezi bekungela mihlangano esiyenzayo besingabuthanisa abantu ngenxa ebhubhane olwe-COVID savala namahhofisi. So ngesanye isikhathi ngiyabona wonke umuntu vele ebenjani ebengenelisi ubana aphrove kodwa ngemva kokurelanswa we lock down that is so funyela ama gathering as a six javan bona and so mahabela was the one if I kept it when I'm but largest in the example.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolichasa liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo
abantu abaningi balokhu bebuya bedinga ukubona bajoyine bebe ngamadlela ezanu nakhona apha kobulawayo kuyatholakala kwenzakala sikulisha kunabantu belade behamba besona besebenzisa iziparty besezilukanga besaza neparty kodwa iparty na ingamelanga khonoko. So sesiqalile ukubana sibe siba winner over sibathiba one by one abanjalo siba expose because ukuthibona akhabile bathi hawu nobesiqala ukuthi bona into le yisida kambe hayi asosida ngabantu nje bade beyihlukumeza bephakathi kwesezayinto ezingafanelanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele labana sida ngabantwana benkosi ngabantwana bakamngani nangapha lapho kabafu bengabotshwa kana nje ama-decision abajo abantu abamdc abathi bona basuke kuMDC behamba kuzanu ekhwekhwe kana nje ukuthi beyamalungu ayizanu pf kodwa bebembaningi kwezi-200 akuna muntu obotshiweyo abe-MDC bengahlana noma bengu-5 kathesi kule ndaba le-chief abantu abayi-9 and bese bekhulume ukuthi bayi-9 abantu ababotshiwe kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above 50 abantu nxa baningi kwezi-50 lapha kokulawa abantu sebediseke kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela muntu oseke wabotshwa kodwa amapholisa azamile ukuthi bamise inhlangano. So engakutsho nje ukuthi nxa ngikhayeka umsebenzi onalokuthi khankasi ukuthi abantu behambe beyerejisti kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakali ukuthi amapholisa ayabeziphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha yenza into ezitengisa ukuthi basekele ibandla leza.
Sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa kwezomhlangano barejista abantu nsuku zonke. Kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni kuyintathelindaba ukuthi mina ngingatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagxeke ezibendini yami bona laba abantu abasekeaezanti bayathatha iy'mpahla zami ekule-MDC. Sakumangalisi nxa kusuka zomhlangano kokwezimpahla zinazikwazi ukuthi zobe zimpahla ezitebe ngodlami.
Lo ngumnumzana Swithani Chirowodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF belo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni ulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyilida iku-isolate ikwehlukanisela abantu ungasabi le contact laba ngoba bayananzela ukuthi i-MRP iyenza ama-indros amakhulu abantu bayayihlonipha i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha okwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula amalanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imthwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla leZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis epulazini eNtabazinduna.
Sikuzwile okukhulunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhla ka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlala egangeni ngenxa lawo abantu abangilande ebusuku amasotsha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku izigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulande ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho babakhipse siyakukhondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukhondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe ngundibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabeka Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidinga uhulumende amjustify, athi uhulumende kayisuye ngaba yizigangi. Ngoba kusasa undibale naye uzavuka esegijiswa nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sokutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve undibali ngoba kumbe ubulewe izigangi. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethithwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho, ngoba indlela yokubotshwa kwabantu siyayazi. Yikho i-comment yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisi umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandlela ZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi kona your enemy should be my enemy. It should never be like that. Undibale uzigumente esemgceke ebuza izinto ezi-genuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusivelani into ezagcina ukwenzela una ukhataniswe ugidiniswe kwenze konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becathiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
Uthuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bathisha amakhaya ngobana bajijela amatshe esenzayo. And then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay, they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Loba kulokuxokozela elizweni, umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lo mbuso kamnakagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisitsho ukuthi umzabalazo wethu uspiritually. Impi yethu esiyilwayo aso yezandla, aso yembobho, aso yezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazakwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela izivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhip Stube.
Singeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kunengi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uMpraxedes Jeremiah.